Mazuka lowa jeze bengi singathi be kuyisikhathe side it was long overdue kodwa inyathelo abalithetheyo lizachaza thina esithi singama deposit asifaka imali ukuthi ithole inzuzo ngokuyifaka kodwa osifuze ukukhangela in terms of ukuthi economy cartes does it support oyindona le enjengayana leyo ngoba nxa ireserve bank sibe yafaka minimum standard ama minimum standard yawafakile ikhangeleni kuze ifikele kiwo so kuzayenzakala kubana imali yeproductive esithi ngama-lending rates kuzayincrease so imali izadula kulabana abayibolekayo for productive purposes emakampanini so ngezinye indlela thina ama-depositors were happy but for those that lend money from banks it will have a serious impact kibo ngoba imama rates azayincrease ikakhulu endaweni enje besikhangela ukuthi kukona u-reserve bank eyifuze inike i-directive ukuthi amabhenki kanike i-interest kodwa ingafaki ama-threshold ngoba ama-threshold kuwafaka i-calculator ibonene ukuze ufike ngoba lokhu kuyinto kokuthi njengesizwe siyayenza izinto ngo-command akusincedi ngoba i-economics ngokwayo ayile esithi i-freelance akula into yamahhala ukuthi uthole okunye kufuze kufake okunye ngale ndlela ngithi hayi kuqondile abakwenzileyo kodwa abasakwenzanga ngendlela yangikhona ezayenza ukuthi wonke umuntu abone ubuhle bakho
njengoba isizala imali ebhanga sizabona na abantu abanengi sebegcina izimali emabhanga ngoba okwamanje siyazi ukuthi abanengi bagcine imali ezindlini bebalekela okwake kwenzakala ngaloya mnyaka lapho abantu abavuka khona bathola izimali zabo zonke sezidliwe emabhanga amabhuku esengasela lutho
imali ungatholakala emabhanga kulezi zathu eziningi singathi indaba yokuswelakala ama-interest ngezinye izizathu kodwa ezinye izizathu indaba ze-inflation ilizwe lilokhu liyanda-inflation ungazoyigcina imali emabhenki iyabe lokhu iluza ivalo ngamalanga ngamalanga njalo kungela indlela ongayithi ungayisebenzisa ngayo ubusukhangela njalo ukuthi thina siyi-cash economy so kulabantu nje generally abaphila ngokuthengisa imali so imali yami kulokuthi ngiyifake ebhenki ngithola ibenefit yami ukuthi ngikhiphe imali nxa ngiholile ngithatha imali yami ngiyikhiphe ngiyitshintshiwe ngama-US dollar ngiyisebenzise ngama-US dollar kumbe ngiyithengise ebesenza njalo ngoba ngabe ngithengisa ama-US dollar imali yami ngiyithengisa i-cash ngithengisana yikubona kwesikhathi amabhenki avuke egcwalele ngabantu abafuna i-cash ngoba kulaba phandle abathengi cash imali ngokwayo esiyi-commodity e-tradable esingathi siyi-business so kuzathatha isikhathi eside ukuthi abantu begcine izimali ebhenki ngoba ayisikho kuphela ukuthi kufunakala ukuthi bawuthole i-interest ebhenki kufunakala njalo i-confidence le-trust ku-banking system ezimbabwe ungananzelela yona le yinto kathesi ingane ingaphansiphansi kakhulu ezimbabwe ku-banking sector esile-trust le-confidence abantu bahlala belokwesaba ikakhulu kungakhangelela ukuthi bana yona i-reserve bank ngokwayo ifuna ukurana amabhenki ngemthetho ngesikhathi ngesikhathi le nyanga kuyabuya enye i-directive leyani nyanga kulenye i-directive khona kuyabulala i-confidence le-trust ebantwini.